So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola ubukhulu bequla ahambelalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, aso kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa, wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzoro. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele uze umuntu esebebhadala 10,000 wena ohlutha hayi le yibhekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe idriver elama-shift edoing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambelalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika, ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho lusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo ngumgcini isihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Charamba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amananga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, aso kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngowegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endizemchineni akade beylonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yona leyo ibuye lo baba umnanga akwela qula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uThipho Tshiteta owakanyongolo ukuthi hayi iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vele abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble Russia lama yuan China ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulaleli ubona bengabantu abengatsha ziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abasizwayo ukuthi bahambe
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele ispeech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment but amanye ama statistics akhuluma nge 90% okungela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefika ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma inqondo niso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west is wrong lok la lok so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lathi ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizuba bo Ramaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sizuba bombeke ekhuluma ngakho
Hello-ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika e-Ohio. Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bake elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZANU PF lehluleke ukungenisa impehla ibandla leCCC lenelise ukuvimba ibandla leZANU PF ukuthi lithole inani lamalunga edalela eParliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama structures uChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZANU PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha
uChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisibo abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ngontando kayiphikiswa uChamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uChamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokhana bamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uChamisa last time beze beye ku-Congress kuyaziwa kwadliwa nguDouglas Monzolo. Yiyo nje into eloku isekhanda lake, kwesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo. Kodwa thina akusimangazi lokhu, ngoba siyazi nje ukuthi uChamisa vele ayikho indaba yakhe, usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe, vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje. So siyazi nje ukuthi kona kuphelile ngoChamisa.
Abanye bathi kukungabi lengatsha kumbe ama structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho, ukubona njani wena?
Yeah, vele uChamisa ukuthi adliwe kuma election kwakuvele kusobala, sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa, ngoba ingatsha lezi eze party nxa ungalazo kwehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ibandla lakho kuzo zonke indawo. Siyakwazi ukuthi uChamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo. Siyazi ukuthi ama police station ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo, so wenza bafaka njani ngalazi ngathi. So siyakwazi ke lokho ukuthi yiko kwenza ukuthi adliwe, ngoba we vele engakulungiselanga lelo khetho. Izantu eziyayilungela ukhetho yayilabantu kuzo zonke indawo, uChamisa wayengelakho konke lokho. UChamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hayi yena uzibhekele yena kuphela, akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu beZimbabwe kulokho abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la enzelwa abantu baseZimbabwe. UChamisa okwakhe nje yikuthi yena athathe imali afake esikhwameni, abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente. Kangeke atshintshe lutho uChamisa. Siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uChamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani, ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje, kule iward kwahamba kanje, ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke lezo ndawo. So sokusitsho ke ukuthi kwena kwakuvele kubhaliwe nje, abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uChamisa uzadliwa, ngoba engakulungiselanga lolu khetho.
Hello ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Iningi lazo zilubhekisa kweleBhilitane ukuyasebenza kwezempilakahle, ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies okuzosebenza kwezempilakahle, zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale, njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekweleBhilitane.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi, bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. UBongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo, ukhala ezimathonsi.
From December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu. Isikhathi sichithilwe ama documents aza expire yazi nini, yazi masahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBrithani nguJane Phiri owakhuluma loNunu owayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi, so ngimtholele ama documents ami wonke and then ngibeke le mali engange 3000 pounds and then ngakwenza lokho. Ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNoni yayingasangeni. Ngihlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April kuze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane loNunu osehlala eBrithani okuthiwa umela abaqhathi, yena uthi cha kazange adle imali yomuntu, uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo, njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers, ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithethe ngikhethile, I did refer. nga refer but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali I was not there I was not part of it and I'm sure bayakwazi laba I've never met them I've never seen them ngizange ngacela even 1 rand mina ngangithi ngiyasiza
unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile ku Studio 7 ukuthi ngempela waqhamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo
yayingeke agents
wapha manje
ngapha manje wakulo muntu omuntu akho nawithi unama COS wasesithoko la abantu babhadala but umuntu akho ukuthi uthi ayengase nawo manje manje my brother ngimfonele phezu ngathi hothe ngabe ngigula seriously ill bengidumbumzimba wonke nje situkele le BP anginamali okwamanje I can even change my bank details anginamali kayidingi imali yakho
kukantila labo ababuya kule Britain ngama certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kume bengasela msebenzi sebedubeka ezaladini unkosikazi khanyiswe edube ngomunye ongasela msebenzi
besithi singasebenza ama hours amaningi umqhatshi uyasehlisela irate yeholo kodwa masisebenza ama hours amalutshwane ube sikhwezela irate yeholo so ngibone ngani bekulesimene mene asazi kumbe singancedakala ngoba asihlukumezekile ngoba mangu sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile
umnumzana asibusenqube we-Castle K no-Rich eBrithani uxwayisa usezimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala
sesizwile ngabantu bekhaya abathengiselwe ilokhu zenu ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-ship sebexalisa ukufona around ngicela i-ship ngicela i-ship but umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 kohle ukucabange kuhle kwena lokhu
uhulumende kwale Britain wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe ngakulo msebenzi phansi kohlelo olwe certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulolo lizwe ugatha lwendaba zasekhaya kwale Britain home office yelile ukhuluma le Studio 7 kodwa abathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho ngimele Studio 7 ngapha eLondon igama lami Ezra Jesus Bani.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezwayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma kansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezimba. Iphephandaba lobulembe lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abe siphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uchiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 injani siyaphila kakhulu mina ngikhala ngalo ndoda lowo esadiki lo man of the mission lo ndoda lowo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani kuphume bani uyabona sho ukuthi wonke la mazwe la akhona alama-opposition party opposition party ingaziwa sho ukuthi kumele bayale phela yinto abayichathisayo besadiki kusho ukuthi noma ufana yi-South Africa, Mozambique, Zambia konke uma kungawini i-opposition party
wina uma wini lokhu manje i ruling party kumele bayale bethi ayinanga akwenza ukuthi into phela bayichasisayo le abakhuluma into straight bengangumini la
ukuthi umnotheli isithuthuka mina asizwe ngaye kumele sizwe ngabantu sibe sikhulumela nothi yena uthi asuka lapha bethi wathi pitcha le emhlanganeni ukukhuluma into engasiyo kumele sizwe ngabantu sibe khuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la sizosebenza ama industries evuliwe la so ilizwe zilile mali yalo yikho ukuze sibone ukuthi amnotitude nesizwe ngaye khuluma isakutshela abantu khuluma into engasiyo akusikho lokho akukhulumayo kahlekahle bathathe ilizwe leli njengebhizinisi labo jaswaye bevula ama-passport office indawo zonke lezi bavulela ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali babuye lapho bazothiya imali amabhoda bathiya imali ama-airport bazobhadala i-school fees ezidurayo babhadale ngezibhedlela bebhadale imibheda bebhadale ama-ambulance bebhadale yonke into akula nto angabhadalayo lapha elizweni yonke into esiyimali libhizinisi labo nje belokhu berova abantu kuthiwa elizwe wathiwa this and that yonke into leyo kungahlonipha abantu abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume kufana ukuthi kuzwe bona yona into abayikhuluma ayiye right kuphela after 5 years beli gama elesithini besuka betshela abantu ukuthi bawinile konke lokho yokungahlonipha abantu kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina yokubona ukuthi kumele bekulungise ngoba kuzalungiswa ngabantu ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le ngiyabonga ukukhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa iphumi lamadoda
njani balaleli bestudio seveni ufela isiqinisa lokukhulumayo hhayi umuntu thegincube uvunyelwe nje ukuphupha noma kusemini umuntu uyaphupha noma kusebusuku uyaphupha noma engaze iphuphe ezulwini nje hhayi uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha yilungelo lakhe lokuphupha umuntu ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-amerika kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho awushaye phansi kwahle unquthule ayikho into ezobuya nomnankago ebembekayo khona manje seyenze kwaba wes ngokudla ama-elections umuntu owinile azithatha wawafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaga hhayi ushaye phansi phicincube ushaye phansi ma kuwukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankago akukhona ozozanakho hhayi hhayi cabanga kahle baba hhayi ukuba ukuthi ingcweti yezepolitiki hhayi akubonisi lokho kubonisa nje njengomntwana okugrade 1 ma ngabe wenza kanjalo akubonisi umnankago angeke aze namix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithinga ngayo abantu mina ngithi ngakunika yona ayikho njeto into ezobuya nomnankagwa kuzoba nalo ubaba lo abadingochabango lo baba uyishaya inxa zombili uyishaya imuve ishaya phambili lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-TCCC ngaso sokho isikhathi ugxeka uChamisa kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election into ama-election ahambanga kahle ama-election benomkhonyovi phakathi nabantu baye-TCCC baboshwa abantu be-TCCC bagcwele emajele akakuthi vulokho wakutshela wathi ye amakhosi avumanga amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga ngoba lento yabuya yalungiswa kahle ngoba nina iChabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uxola indlela yokugxeka hhayi wena baba hhayi urongo wena
siyabingela sithi siyabonga ngomsebenzi sibingela abalaleli kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi beyikhulumela izanu ngani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besehluleka ujoseph juma bakhuluma nje basemsebenzini hhayi ukuthi bakhulumete amazimbabwe azaba nethemba lokuthi izanu PF government yabo lo mnankago awupresident wabo ikhona into abazoyenza benzela amazimbabweni ayikho 40 years isithumathi ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu konke osithembisa unyoni bathembisa abantu yesizovula amakampani kobulawayo ayikho into ezoyenzwa izanu ezilong ezibe sabambe ukukhetho ngenkani sabambe amazimbabweni ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapholisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezani ngoba amazimbabweni ayisibeba abafakayo kwezokhetha ukuthi ngabethwa bathi babusa nje bavotelwe kodwa kusala ingane yezimbabwe izohlala ihluphekile as long as izanu PF ingazange iphume embusweni into engakhulu lamazimbabweni i-free and fair election khetha omthandayo bayitripusi ibadlile bephuma abantu bezani ngoba vele ngiyeke nge-free and fair bethi badle itripusi abantu bezani ngayiphi ikhampeyini
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazi we-studio 7 ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo. Ezogawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi, akakwazi ugawule ukukhuluma. Uthi bathi ukhetho aluhambanga kahle bavumelane ukungena laphana. Laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa. Uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke ekobulawayo emathebeleland north. Kanti ke bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu. Yikho lapho laroba khona liroba uChamisa wena gawule okhuluma yimuthulani Ndlovu kunduna usikhobokhobo.
Siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Cela u-president wethu Emerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York. Athe njalo ukuthi uke wezwa yini kunuka ama-sewage khona ngapho. Akangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimota zihamba zithelele. Ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akhona akaze ebuye abuye nuka. Abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwage kuphela ngamanzi angkhona. Uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo. Even nanxa umuntu egadini ndizamthina ehamba nje phezulu kunuka isiwage usukwazi ukuyosudlula eZimbabwe. Akangeki yini yena amazona lawo angapha ephucukile sitamaye amazwe aphucukile. Lele lento kwenza lingaphucuki kuyini athi yinxa yezalo phela. Yena ukuphela kukwanisayo ukuthi kuphela afaka amapolisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo esenzalo. Sithwele nzima ngamapolisa, sithwele nzima nangezalo phela. Indlala vele isitshaya nje, sithwele nzima amagetsi ayahamba. Ngapho wayethi ngingabona ukuthi inyama nxa sivole emafrijini simfonele kodwa lezo namba zakhe kazithiyanga. Wayengasinikanga ifoni namba zakhe ezingase simfonele athi ukuthi inyama siyivule. So yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga. Kayekele ukungena abafana abancane bebusa.
Jeje 7 njani? Masakazethu. Siyabonga umsebenzi omdlala ngakelisi elisethulela wona. Bakithi sesikhathele thina ngendaba zezanu PF. Wena malaki angikwazi ukuthi ngubabo njani la. Ungabuthi amapolisa abopha umuntu olecala. Icala lakho lihlala ku-TCC. Kwezanu PF alinamacala khona kapho. Lagangada umuntu lina kukhampena eHarare. Azange kube lo muntu obuthwela kumuntu oshaye imoto alemgangadile. Kodwa i-TCC ihambe isazisela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi asengakazalwa. Amacala akhona khona ivuswa namhlawumbe sokudlula amavoti. Ake lizame ukuyekela abantu bekhululeke. Sesisesaba nalokhu zemakhaya. Ngenxa yokuthi wasike ekhaya mhlawumbe ukuthi lokhu zela usubuthi ngoba sisakwazi vele ukuyifuthi kuphi. Ake liyekele ukuhlukumeza abantu. Kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu. Amaphoyisa nje azikhuluma ngamapholisa. Singathi amaphoyisa amaphoyisa abopha umuntu olecala. Ukukhuluma ngamaphoyisa into esezinatho ntshengwa ezibhema inyawo pele Christian. Kanti kukhulunywa enyuzini vele khona futhi amaphoyisa eZimbabwe asebhema untshengwa adlile kuzini anathi untshengwa bhema iCristal abhema inyawo kusese ngamaphoyisa khonokho asonto ngasiyona naleyo thini libanika ama-50 cents okuthi bethenga inyawupe ngemva kwayoko sebe siyabopha abantu abangalacala. Ake lizame ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumeza kwezona kuthiwa abantu abathile bayaboshwa abeyona abantu bengaboshwa labo funa ukuzenza kanithwali iziqhwaka lapha akula bantu abakwazi ukuchaya mkhase bekubambe bekuchaya bekuthengisa indlela ngoba khanye lale khadi akho libuwelile liyavuka.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo lukaTrump luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye balesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangeni si impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazizwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Dande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.